unkosikazi Prisca Mufumira wayengumphathi ntambo wezenhlala kahle kaZulu ngesikhathi izimali enhlanganisweni yamampentsheni enasa zitshontshwa loba ukuchaphazwa loba kungakabi sobala ukuthi unkosikazi Mfumira wetheswa cala bani umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezenkohlakala ezakhi unkosikazi Lois Mathanda Moyo uthi baphakathi kokuqhuba uphenyo oluza kwazisisa nxa uMfumira engabe wephula umthetho. Kodwa abazi okwenzakalayo bathi ukubotshwa kukaMfumira kusuka kokuphume kubufakazi obufunyenwe kuphenyo olwenziwa kwinkampani yeNASA obuveze ukutshontshwa kwezimali lokuchaphazwa. Lokhu kubika kwenzakale ngesikhathi uMfumira engumphathi ntambo ogatsha wenhlalakahle kaZulu embusweni wayengumongameli uRobert Mugabe. UMathanda Moyo ugcizelele ukuthi okwakhathesi uMfumira usezandleni zamapolisa, kodwa bazakwazisa uZulu ngempumela yokuphenya lolu lapho belugqiba kusasa.
But chirungu wa kwese na shibuka ntapidoso wa kwese ndo patisha ona atiru prefer ma charge na atiru prefer kuzi shaka reba saka you may get towards the end of day somewhere day or tomorrow or even tomorrow.
Lesi sihlakalo ngesakuqala ukuthi siphathamandla sikahulumende sincedise amapholisa ngophenyo lokuveza ubusela emahhofisini aphezulu. Lokhu kuza ngemva kokuba ihhofisi yabahlola ukusetshenziswa kwemali kahulumende ka-Auditor General iveze ukutshontshwa kakhulu kwemali kungadla ezishiyeneyo zikahulumende ezigoqela amankampani kahulumende kanye namakhansili emadolobheni lezabelweni ezishiyeneyo. Ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Richard Mawomva uthi isehlakalo lesi siveza ukuthi uhulumende usezinikele ekuqedeni umsebenzi yenkohlakalo elizweni.
Inyathelo lelenziweyo ukuthi kucubungulwe amacala la etheswa umama uPrisca Mfumira atshengisela ukuthi ugatsha lweZEC alulanketabejabi, njalo kuyatshengisela ukuthi uhulumende uthatha inyathela elimqoka ekuluseni ubugwelegwele.
Kodwa abanye baveze ukukhuluna ngendlela uMfumira abotshwe ngayo besithi kukhanya ngani zekhi lokukhetha ngoba zikhona ezinye iziphathamandla ezaziwayo ngokusela izilokhu zingakabotshwa. Kumaviki adluleyo intsha yebandla leZANU-PF iveze amabizo abantu abaningi abacathengelwa ukuthi bengabe batshontsha kanye lokuhambisa izimali ezinkulu phandle kwelizwe ngokungekho emthethweni. Unkosikazi Ntombi Zodwa Chuma oyisakhamuzi seHarare uthe laba balamabizo abo avezwa yintsha yeZANU-PF abafana nomnumzana Obed Mpofu abangakaphotshwa labo kumele bacutshungulwe.
Ngokubona kwami ukubotshwa kwalo minista kungabe kungeqotho, ngoba sathola ukuthi laba bantu kabavezani kalula nje. Sesingathola ukuthi ubotshelwa amanye amacala thina esingawaziyo, ngoba sathola ukuthi wayeyisiphathamandla uhulumende kamgama. Yikho-ke asingeke sikwamukele kanjalo nje ukuthi sithi ubotshelwa amacala akhe e-corruption, kungabe kukhona okunye esingakutshelwayo.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Nkosilathi Moyo yena othe lolu hlelo akumelanga lukhethe labo abazabotshwa kungelani lokuthi ngobani. Uthi lokhu kuzanceda uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokunxusa osomabhizimusi baphandle ukuthi bazotshala imali elizweni olweZimbabwe is open for business.
Lokho sokuyenzwa nguhulumende kathesi kuyatshengisa ukuthi uhulumende wethu usesenza izinto ngobuqotho. Silethemba lokuthi lakho abakwenzayo bazakwenza bengelakhethi ukuthi umuntu usuka kuqembu liphi ele politics. Njalo manqaba ngakwenza ngobuqotho kuzakwenza ukuthi uhlelo lika president loluyana lwe Zimbabwe is open for business luphumelele phambili, ngoba ama investors lawo ayabe sebona ukuthi okakathesi iZimbabwe isizimisele ukuqeda ubusela lobudlwangudlwangu.
Kodwa ikhomishini yezakhi ithembise ukuthi izaqhubekela phambili ngophenyo lwabantu elicabangela ukuthi bangabe besephula umthetho. Inhlanganiso le ithi ile ndaba ezidlula amakhulu amabili ezifanele zihlolisiswe ebhekane lazo kwakhathesi ezibamba iziphathamandla zikahulumende lezamakampani akhe lalawo azimele wodwa. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimukhipson Bebe.